into ekhona lapha ukuthi iTriple C yona njengebandla kufuze yona iqale isiqoqe umzini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masikhangele impi esizibonayo lapha ama violations they can't say ukuthi bona izani PF yiyo eyenze ukuthi bengashuti ama candidates but nxa sikukhangele sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo Triple C ekathi usokulo Chabang simbona ngapha eceleni sibona ngapha lo Chamisa ngubudlwangu udlwangu obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesimisandla esingenelele laphana kubandla labo abathi ngesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa asesenza okufunwa libandla lezano PF
sengithanda ukubisela emuva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhithiwe but bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izano PF kuphela kodwa yiwo lawa amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khona wona ama-courts are captured which is very wrong.